wabangena njengebuthweni kodwa ke kazenge train kangako wasuka sebaleka wayezifolweni zakhe ehanjiswa ngundaba ningi story. Kodwa ke for now lokhana sokuyi-water under the bridge because the struggle can be started by anyone ongazenge train can facilitate ebe lama-resources ebe le-base where to start from ukuthiwa i-ground but ngendlela yena abeka ngayo kumbe uthukuthele kumbe unjani kodwa-ke indlela abeka ngayo akucaci ukuthi kungaphelela emoyeni uJonathan uzakwenza ukuthi ilizwe leli lingazali aba lokuthula kuzakuba lo mvukela sibili omkhulu njalo abantu abaningi abahlukuzelekileyo ezandleni zezanu bazajoyina uJonathan kayedwa khona laphana uJonathan yena uyisikhulumi nje kuphela kodwa-ke kukhona abantu asebenza labo
ye kodwa siyabona ukubana nxa kukhulunywa nge-G40 kwakukhulunywa ngabantu ababili abathathu bonabo Jonathan Moyo okasukuwere labo Grace Mgabe phansi lapha esingathi khona ngesilungu kuku-ground bakhona yini abazithi ngama-G40
baningi okuzwayo okuzwayo sibili baningi njengoba vele bonke babe besithi bona basebenike uGrace uMgabe ukuthi khona hhayi amaprovinsi wonke asevumele ukuthi kabe ngumama ongatheka over kumbe ebe ngumama osekhokhelelo omama laphana khona laphana bonke besithi bona sebefuna ukuthi khona lokhuyana isikhundla lesona sakhutshwa khona umjulu laphana ikota ye-women kube ku-presidium ebe khona omunye laphana babe besitsho yena ukuthi bemfake laphana be-induced so you'll find that ukuthi khona kuzanu kakula bantu abasapota i-party basapota i-power any bhotole power kuphela kuzanu bayamsapota akula bandla kuthiwa yizanu kathesi laphana kuthiwa khona labana abantu ngabe-party e-political party kuthiwa yizanu ngabantu abasapota i-power uthe ngena umnankagwa laphana bonke basapota including u-obeto mpofu bona laba emartinot province yabo leyana eyiyo yayilokhu isalela kwamanye ama-provinces kuxotshwa ama-chairpersons wonke kwasala u-chairperson we-martinot bonke baba ngabathi bathi nangumuntu kumnankagwa sikwazi ukuthi sivelele ngaphi nangumuntu bonke bamsapota basapota ngomlomo besapota i-power yomuntu to be protected kwezinye izinto zabo ababezenza akula support ekhona kuzana so phansi ku-ground lapha kuma-grassroots lapha anyone kuphela oagenesi i-current dispensation leyi iregime ekhona yena leyi anyone kuphela ongazani ucabana labo bona laba bonke bagijima beye khona ngale befika besapote.